Omnumzana Rodney Jele kanye lo Arnold Batirai yibo abaveze inotho yabo emphakathini laloba benze lokhu nsitha ngoba bebhale emaphepheni abawanikeze umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association. Bathi ibandla labo leMDC libavimbile ukuthi baveze inotho yabo emphakathini. Okansila laba bathi ibandla lizakwenza umhlangano wokuvumelana ukuthi bangaveza na inotho yabo ngenyanga kaMpalakazi. Ukansila Jele uthi lokhu bakwenze bengabanjwanga ngamandla, wengezelela esithi ibandla labo alikabanikezi imvumo yokwenza lokho.
We launched the program yokudeclare ama-assets, though currently asika declare publicly because of ama-organizations esivela kiwo akasivumeli. Up until maybe in 2 weeks or so siyabe sesivunyelwe ukuthi sideclare publicly, but we thought nje le resident association in conjunction with the youth organization yakontanga ukuthi let's launch the program so that whenever sesivunyelwa publicly but siyabe sesiyilaunchile. Basically, issue of declare my assets is for now it's something voluntary. It's not yet a policy whereby each and every elected leader, so we force me to declare my assets. But at the end of the day, it helps because is a kamizi kumama resident. Babe complain ukuthi no ama elected leaders abo they are corrupt.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Patricia Chabalala uveze ukudana okukhulu ethi lokhu kwenza uZulu ahlale eqiliwe ngokungatshelwa iqiniso.
Ngokubona kwami declaration of assets lay ikhanya izayiso ziphatheke ngendlela abantu bebefisa ukuthi bayibone senzakala ngayo, ngoba ikhanya into ezafihlwa efihliweyo ebhaliweyo emaphepheni kodwa kungatshelwa izakhamizi ukuthi kumina ukhansilo bano nje ngideclare ama-assets ami yilawa lalawa. Njalo into enye engiyibonayo ukuthi i-controlled ngamaphathi kwezompolitiki. Kuchitha amakhansila lawa azavuma yini ukuthi political party ibafose. Ukhansila uJele lapho sitshela ukuthi umuntu kafoswa ukuthi adeclare. Pho iparty yakhe ngathi gadeclare baza declare yini. Yikho sithi angubone kuzavele kuhambe kuhle. So kuhle kwakhanya ukuthi kulobutsotsi obukhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Nkosikhona Ndebele uthi lokhu linyathelo okumele lilandelwe ngokhansila bonke ukuze kwenqatshelwe ubugwelegwele.
Amakhansila kufanele enze njalo wonke elandele amanye lawa sekukhulumile ukuthi ama-assets awami njani, ngoba singakhangela khathesi abakabi public kodwa sesizwaba ngu-2 kuphela out of abangu-29 bekhuluma ukuthi bona bayadeclare ama-assets loba nje bengaphumi publicly. Kodwa kusofanele bonke bekhulume betshengise i-commitment yona leyo, betshengisele ukuzimisela ukuthi bazakhuluma ukuthi bona bangene bevele bethweleni.
Umnumzana Emmanuel Ndlovu ongumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamuzi iBulawayo Progressive Residents Association uthi kukhanya okhansila bavinjwe ngabakhokheli bebandla labo ukuthi bengavezi impahla abalazo.
Kukhanya i-directive le ivele ku-ephathini phezulu ukuthi ngobani obanikeza i-permission yokuthi bazodeclare ama-assets abo kabame until a permission is given, and bathi permission le izaphiwa after mhlaka 9 December khanya ingxenye after their congress.
Okhansila bakoBulawayo bonke ngabebandla le-MDC. I-Studio 7 izame ukuxhumana lobukhokheli bebandla le-MDC ukuze izwisise ngokuvinjwa kwabokhansila ukuthi bachaze impahla zabo kodwa bebengadobhi ucingo. Ngimele i-Studio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.